Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 22 kunhlangula 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
nxa uhamba lapha ePlantu uhlangana lomuntu wonke egqoke imask njalo abantu ba sanitizer loku sanitizer lemashop nxa ufika uthola silukulezi kuphu zamanzi
Kupu pe abantu abalichumi lantatu 13 ngomkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo.
Kumele ngomva kokhetho silandelisele ngengxoxo ezizaletha izixazululo.
Ibandla leMDCT liyala ukuveza ukuthi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora ukhulumeni emhlanganweni awenze lo mongameli mnangagwa. Inkampani yetreka ithi isadingisisa imbangela yomlilo otshise isakhiwo sayo kobulawayo kuthange. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kupupe abantu abalichumi lantatu 13 nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 416 belomkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1685. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane 44,195. Abezempila kahle bathi umkhuhlane lo usubhahe kakhulu endaweni ezivaliweyo ezifana leKaripa, iMakonde, iKaroi kanye leKwekwe. Udla njalo ubhedu endaweni ezifana leMagunje, iChirundu, Mangura, Mount Darwin lasemalokitshini akobulawayo abalisa inkulumane yemakhandeni kanye lamanye asenyakatho yedolobho. Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo baphansi kwenkulungwane eyodwa 936. Abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane 1183. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 704,001. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu 436,851. Lanxa abanye bebikwa bengayilandeli imigoqo eqiniswe nguhulumente ngenjongo yokwehlisa lomkhuhlane ePlumtree kona babikwa beyilandela. Ngokutsho kwesiphathamandla senhlanganiso yabahlali iPlumtree Combined Residence and Development Association umnumzana Richard Khumalo.
Okukhona yikuthi abantu bazilandela izixwayiso zikahulumende bagqoka amamaski unxa uhamba lapha ePlumtree uhlangana lomuntu wonke egqoke imaski njalo abantu bayasanitizer loku sanitizer lemashop nxa ufika uthola silukulezi kuphu zamanzi ezilomuthi phakathi sepa yokuthi behlambe izandla zabo. Njalo okunye okukhona lapha ukuhlatshwa abantu bayahlatshwa sibili ngobunengi. Sibili ukukhanya injection abantu bayemukela ngazo zonke izandla sibili. So akulanto engani iyasoleka.
Labo ababe bethe babanjwa lomkhuhlane ungathi bayanakekelwa kuhle yini?
Uhulumende ukukhanya uyabanakekela ngoba sikhuluma kunje kule ward ekhona eyokuthi nxa uthe wabanjwa lomkhuhlane uhanjiswa khona ngale sibili usiyatreatwa uphume susilile. Ngaleyo ndlela yikho okwenza lathi sibone ukuthi hayi uhulumende uyabanakekela labo bantu.
idolobho ngedolobho lilenkinga zalo. Khona ngapho ePlumtree kuyini okuhluphayo elingathanda kulungisiswa?
Ya, lapha ePlumtree esingafisa ukuthi kulungisiswe baba njengoba usitsho. Kulodaba lamasuwa phonzi awe Plumtree Town lapho ohamba khona ingcekeza. Sesike sakhuluma le local authority iPlumtree Town ngalo uhlupho lwakhona. Amasuwa phonzi lawa abantwana basuka besiyabhukutsha khona ngale ngenxa yokuswelakala kwama swimming pool. Begcine begalula ngobuningi khona ngale. So sihlezi silama cases amaningi okugalulwa kwabantwana. Ngakho ke bese sikhulume le local authority ukuthi kungcono amasuwa phonzi lawa efenselwe njengemadorobheni wonke. Ungaye emadorobheni wonke awelizwe uzathola ukuthi amasuwa phonzi avalelwe. Awethu ngapha ePlumtree Town ngafenselwanga. Le nkomo sikhuluma kunje zinatha khona pani doti kubuye futhi kubulawe inyama lana ingene emabutcha sithenga amathumbu engasahlambulukanga. So sifisa ukuthi udaba lolu lulungisiswe yilocal authority kufakwe ifence.
Umnumzana Richard Khumalo ngowenhlanganiso yabahlali iPlumtree Combined Residence and Development Association. Inkampani yetrega kobulawayo ithi isadingisisa imbangela yomlilo oqhamuke wachisa izakhiwo zayo kugatsha lwayo lwe-Monarch Steel kuCameroad kuleli dolobho. Umqondisi walinkampani umnumzana Patrick Mawovera utshele umsakazo we-ZBC ukuthi ubengeke achaze okuningi okwamanje andubana baqede uphenyo lwabo. Itrega ngenye yamankampani ambalwa alokhu esebenza njalo eqhatsha abantu kobulawayo. Amankampani amanengi avala ngenxa yokudilika komnotho kanye lomkhuhlane we-COVID-19. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, kuyinto ebuhlungu nxa sisizwa ukuthi kube lokuqhamuka komlilo okwenzakale enkampanini enkulu kakhulu eyalapha ekobulawayo, i-Trega, abanye bathi i-Monarch, kuyafana nekampani. Into esikhathazayo ukuthi nxa kuyukuthi kube lo monakalo omkhulu, impahla ezilahlekileyo khonaphana, kusitho ukuthi ikampani ukuze ivuke futhi izaba lokudondombela okuthile ngoba isilahlekelwe imali eningi, okungaba yimpahla, okungaba yimtshina. Phezu kwalokho futhi bese sisiya ngapha ezisebenzini siyananzela ukuthi ikampani enkulu elabantu abaningi abasebenza khona abaqhatshiweyo. Kodwa ngenxa leyo kampani sekube lo monakalo njengalowo, kwaba lokulahleka kwempahla, kwaba lokulimala kwemtshina. Kusegcikeni ukuthi izisebenzi eziningi zingaphesa zicine seziphelwe umsebenzi ngesizathu sokuthi lapha kade besebenza khona sokube lalo umonakalo. Engxenye njengekhampani enkulu enjengo-Monarch ingafisa ukuba nincedwe kakhulu lapha sebesikhale uhulumende ukuthi ngakube le nje into enjengaleyo uhulumende layangenele ancedise ukuba nale ikhampani ivuselelwe masinya, ngoba iyikhampani ebincedisa kakhulu kwezomnotho welizwe, incedisa njalo lezi muni ngoba niqhatshile abantu abasebenza khona abale muli esingama-extended families abakhangelekizwa. Incedisa njalo laku-local authority khonapha ku-City Council ukuthi iyikhampani ebhadala imali eziphezulu esingathi ngezemthelo ama-rates ukwenzela ukuthi i-service delivery bend sile themba ukuthi engxenye kuzalungiswa masinya izisebenzi engalahlelwa ngumsebenzi.
Khona nxa sesikhangela amankampani anjengawona lawo o-Monarch lamanye nje, elokhu eqhatsha yini abantu abaningi?
Well, eqinisweni ukuthi eZimbabwe kathesi ezomnotho elizwe zimanga kuhle. Amakhampani amaningi eqinisweni ayaqhula, abantu abaqhatshwe abasafani lezolo. Yebo, kambi ikhampani njenge-Monarch ingeyinye amakhampani amalutshwana aloku eqhatshile abantu. Esingathi thina ngabantu abaningi lanxa inani lingabe lehla kancane kodwa ngamakhampani esiwathembileyo. Kodwa nxa sesigcwala ke sesikhayela i-Belmont njengokuningi bayo, eqinisweni ukuthi hhayi akulanto ekhona. Amakhampani amaningi sawavala, amakhampani amaningi anayasebenza uzathola ukuthi sayehlisa izisebenzi. Uthole ikhampani yayilabantu abangama-4,000 kade sizwautshe uzathole ama-200, kube lezinye sezavala completely. Ungafika amakhampani amakhulu abanye sokuphonga ukuba nje ungathi kusezikwateni, uthole laphana ukuthi ikhampani siyalisa out yaq kunywa sokungena indigenous bagcwala iganga lonke nxa kule industry lapha kobulawayo ivela isekho eqinisweni besikhangela ukuthi uhulumende ngokwaba le mzamo yedimafuli yani yaqala ukuthi kuthiwa kufakwa izimali kwenzela ukuthi kusele amakhampani lakho kwakwazanyazwa government of national unity sakhona wedlula kwamakhonapho kathesi sokulamakuwezwakala kuphela sekhoso kugijiswa kuthiwa ama-SMEs asithwa wrong kodwa-ke asebenzayo lawo uzananzela ukuthi asekhathi abantu abalutshwana labona kanokhona abasebenza iqiniso eliningi labo abaholi ngesikhathi le mali abayiholayo imali engelancedo okuthi ungayidingisisi ukuthi nxa sikhuluma i-poverty data line esikubo 39,000 zimdola ngenyanga khathi abantu abaningi vele la kwe-afini abafiki kuleyo mali so kuyatshengisa ukuthi hhayi amakhampani eqinisweni akusela lutho olukhona abantu sebephonga ubambela khona phana ukuthi bona abalutshwana ukuthi singenzani ngoba abantu kungelabo abangabamba khona
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
Yebo. Ntsakaza muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kweCOVID-19 elizweni. Sikhangela njalo ukuthi ukuqiniswa kweziqondiso ezifakwe nguhulumende ngeviki edluleyo sokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphambanisa njani impilo zabatsha. Zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike No 8 ntambama.
Ibandla leMDCT liyala ukuveza imininingwana yomhlangano oqhutshwe ngomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora lomongameli yamasoni Mnangagwa ngeviki edluleyo. Leli bandla lisolwe ngabanengi ngemva kokubika kwephephandaba leThe Standard ngesonto ukuthi umnumzana Monzora ucele uMnangagwa ukuthi engavumeli kusenziwa ukhetho lwama-by elections. Abebandla leMDC Alliance bakusolile kakhulu lokhu besithi uMonzora kafuni kwenziwe ukhetho ngoba ekwazi ukuthi ibandla lakhe lizanqotshwa lihle libe yimbali. Sixoxele sikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Udaba lwengxoxo nkulumo olwethulwe ngubaba uDouglas Monzora umkhokheli weMDCT ludaba okukade lwavunyelwana ebandleni leMDCT ukuthi yebo kambe ukhetho siyalufuna njalo silufuna lukhululekile ngezikhathi zonke kodwa alona ngokwalo lulodwa aluze lwaqeda zonke inhlupho zabantwana beZimbabwe. Kumele ngomva kokhetho silandelisele ngengxoxo ezizaletha izixazululo kwezemkhonomi welizwe ngoba abantu kabahlalisekanga kuhle kwezemkhonomi yelizwe isimo senzima. Wonke umuntu uyakubona, wonke umuntu uyakuzwa. Kwezepolitics yeZimbabwe into kazimanga kuhle abantu bonke baya ubona njalo bayakuzwa kanti nje lenhlala kahle kaZulu jikelele hathi ayikho esimeni esipha ukuthi silizwe elikhululekileyo elizenzela zonke izinqumo ngempilo zazo. Ngakho ke thina njengebandla leMDCT sikubone kufanele ukuthi siqalise lezo ngxoxo nkulumo ekuhlonipheni ke lezo ngxoxo nkulumo yikho singazange sifise ukuthi esikwethule kumongameli kuchaphaka ale emphakathini kungakabi lokutshintshana kwemibono phakathi kwebandla lethu laye umongameli welizwe ngoba lezi zingxoxo okumele kuqinene kwazo zidonse bonke abantwana beZimbabwe baphatheke ngoba isifiso sethu njengebandla yikuthi sakhe iZimbabwe ethatha yonke imibono yabantu abakupolitiki yabantu abakunkolo yabantu abakungatsha zonke nje zempilo yethu njengabantwana beZimbabwe. Ngakho ayisiyo mfihlo ukuthi sikhuluma lohulumende.
Iphephandaba leStandard libika ukuba uMonzora ucele uMongameli Mnangagwa ukuthi engaze avuma kusenziwa ukhetho lwama-by elections okuyinto esolwa ngabantu abanengi ikakhulu abeMDC Alliance. Yebo, ikwa kucelileyo yini kumnanga kwakhonoko?
Hashi, leli phephandaba lifana lomuntu nje ophosele umambule edamu. Wazibambela amadlamehlo, wazibambela omankala, wazibambela oxamu. Azikho nje inhlanzi emambuleni akhe ustandard. Abantu kabangithuselwa ngamaphephandaba, anjalo abantu kabangadoselwa ekuthini balulaze udaba lwengxoxonkulumo elolu osolusukumile, ngoba lolu daba olohlose uku letha impila kahle yabantu.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se MDCT. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ivika ukuba umkhwenyana kaMgave umnumzana Simba Chikore Mutsawuni ufunyanwe emsulwa kucala lenkohlakalo ekade ebhekane lalo. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi isidumbu sowake waba ngumongameli weleZambia umnumzana Kenneth Kaunda sizahanjiswa ezabelweni zonke zelizwe ukuze avaleliswe nguZulu kusukela mhlaka 25 kulinyanga kusiyafika mhlaka 5 ngenyanga ezayo. Songu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani boDube khona ngapho lenjani khona ngapho eAmerica liyaphila kodwa ngezindawo ngezindawo lonke basakazi phama bahle sithandekile bonke ngeke ngiqedhe. Eh hayi siyabona mphela awukhulumayo uLino Brown ngkhona lapha eMidrand. Hayi siyakubona lokho esikubona ngapha eZimbabwe mina mvile ekhaya izolo bensekhaya mbonile mina amapolisa bengihamba ngemoto. Hawu uli ku road block uhamba ngemoto emapolisini futhi awudlula ungajiya nga 100 rand or 50 rand yimsebenzi abawaziyo ababekile emgwaqweni. I road block le road block uhamba njiya 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand mawuthi awunayo le mali imoto yabotshwa. Ukuthi botshelani awukwazi ukuthi yabobotshelani ngoba uyabona amaphepha kwaleyo uli license yakho imoto isemthethweni konke kusemthethweni subotshwa. Kwezimbabwe lokhani corruption yaseZimbabwe izani uPF caba ukuthi uzokuyisikhathi sokuthi iphume manje embusweni. Sike sifake omunye mebhuza uzaba lotshintsho. Sike sifake omunye and then singakuvumi khathesi singamaZimbabweni sonke. Ngicelani ukuthi singakuvumi lokhwana okwayenziwa ngomgabe lokhwana ukuthi edliwe nguTsvangirai ebesithi ha-a kadliwanga lo vota akuphindwe futhi kuvotwe. Ha-a singakuvumi lokhwana. Lokhwana kwayenzeka lakhompa kumgabe akuphindi kwenzeke futhi singaphinde sikuvume. Mabe ngathi siphinde futhi bengadliwa bethi siphinde kuvotwe. Ngiyabe ngifisa ukuthi wonke amaZimbabweni sikumele phezulu whether umshona whether umkhalanga whether umdebele whether umtonga whether uyini sisukumele sonke phezulu sihle sithi athina sakuvumi lokho asisayi kwevota thina sesivotile sokukwanile ipresident lesikhethile winde noma uyine ngabantu abangu 10 edlule umnankakho ngabantu abangu 10 kumbe edlule ngabantu abangu 5 winile uyabuwinile nje ibhora ungadudlala ibhora ungadudlala ibhora olinga wina nge 1 nil akuthi ukuthi alidliwanga kuthiwa lidliwe 1 nil udliwe so yena ngonjani lo ongafuna ukudliwa 1 nil phela kumele edle evume ukudliwa odliwe edliwe kule game vele hayi asisayenzi lokho ukuthi hey kumele ube lama vota angaka inkonzo uzokwanisa ukubambila izwi uthatha uphatha izintamba asiyakungeni lokho thina sifuna ukuthi ungathi udliwe ngabantu abangu 2 phuma esihlalweni nanti udliwe udliwe na udliwe vele udliwe hey asukumele niphezulu sivoteni ngiyabonga inkosi busisi.
Salubonani, salubonani balaleli bestudio 7. Ngilo mbuzo la ukuthi kungenxa yani uChamisa esithi yena nguye ongakwanisa ukulungisa izinto eZimbabwe. Uthweleni yena esibambe iZimbabwe ukuthi ingalungi. Ukuthi thina esakuqalisa le MDC ngo-1998 kwenziwa ama-stairway utsangira yesidingo yothwela amakhiye okudla okuvala lokuvula ngemva kweminyaka emibili emithathu ukudla kwavalelwa imali yaswelakala lalamuhla so kuliqiniso ukuthi abantu be-MDC yibo abayenza iZimbabwe yaba wesi yaswela imali yaswela ukudla izinto eziningi zaswelakala ngokuthi bona abe-MDC bafuna ukungena esihlalweni nge-economy so alike limbuzile uChamisa ukuthi uthweleni yena okuyikho okubambe iZimbabwe ukuthi sihlupheke siyenze ingaka sijima siye emazweni yena sithene ungakhulunywa la izinto zonke ziyalunga ngenxa yayo.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 ebolisa lezihlobo zonke ezisendaweni ezithiyeneyo. Ngithi ube siyazamana ukuthi sibambaneni kwenzela ukuthi ilizwe lakithi livuke kahle. Okhulumayo ngumhulu lesifiso sokuthi ube ilizwe liyakhathwa emandebeleni kusetshenziswa iboda le eyakhulunywayo. AmaNdebele bewodwa lamashoneo ebewodwa ngoba kuyoba nzima ukuthi amashona asize ngalutho kuzima. And siyacela ukuthi lo 2023 bengarobhi bengavotisi abantu abafakudala. Sizotry ukuthi siyevota ngobuningi kodwa bengarobhi phela bevotisa abantu abangekhoyo. Cela ukuthi lamaphoyisa azobe khona abheke kahle ukuthi abarobhi na, ngoba silesifiso sokuthi manje iZAMPF iphume sikhathele ngayo ayisizi ngalutho. Kwayo babejontsha kuphela izimali. Siyacela ukubana manje iphume esihlalweni asisayifuni iZANPF. ZANPF sikhathele ngani, akungene inye engenayo uthwakazi or MDC. Sike sizame inye maybe ngalethu obungcono.
Sanibonani kustudio 7 ndinjani basakazi westudio 7 labalaleli westudio 7 besicela lisedlulisele lo mlayezo esizweni sonke kuze amakhosi akithi induna zakithi zonke kuze bonke abaphathelane lesizwe sakwamthwakazi silo mbuzo ofuna ukuthi lisincedise khona. Cela ukubuza ukuthi inkosi yakithi ifakwa nini, igcotshwa nini inkosi yakithi. Sesicela inkosi yakithi ifakwe ngokusemthethweni. Siyacela inkosi yakithi ukuthi igcotshwe ngokusemthethweni. Isizwe sibuyele la esasivele sikhona endulo. Siyacela lisibuzele isizwe. Ngiyabonga.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. UZulu wakwele Ethiopia ubevota izolo kukhetho uhulumende athi ngolwakuqala ukuqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Intatheli zindaba yeVoice of America uHeather Murdock ubike ukuba ukhetho lolu luza ngesikhathi kulempi esigabeni seTigray kulelo lizwe. Abezomvikela kwele Nigeria benelise ukuhlenga abafundi abayisishiyangalombili kanye lababalisi abathathu abathunjwe kulelo lizwe ngolwesihlanu. Intatheli zindaba yeVoice of America uTimothy Opiezu ubike ukuba abathumbi babafundi laba babulale abathathu. Abathunjiweyo bonke bafika phose ikhulu 90 njalo abanye abakaziwa ukuthi bangaphi. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden ubekhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ngobunengi ukuze bangene kukhefu likazibuse ele-Independence mhlaka 4 ngenyanga ezayo. So kuhlatshwe abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% ukuze ilizwe livulwe. kepha incwadi kwezempila kahle zithi lokho kulakho ukungafezeki nanku okwamanje sokuhlatshwe abantu abayisilinganiso samachumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini 65% kanti sebebalutshwana njalo abazinikela ukuhlatshwa kulezi nsuku. Ingcwethi zithi abantu bengekela ukuhlatshwa umkhakha ohlasela ngamandla njalo obulala abantu abaningi owe-Delta variant ulako ukudala umonakalo omkhulu eMelika. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebesedlula izigidi ezilikhulu lasikhombisa 177 million, kuthi asebehlatshwe esivili njalo ingeyokucina sebengu 149 million. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Centers for Disease Control and Prevention, izigaba ezihambela muva ekuhlabeni abantu zigoqela i-Alabama, i-Arkansas, i-Louisiana, Mississippi, Tennessee kanye le-Wyoming. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi ama-state law o-Alabama, Wyoming and all the likes balama Republican governors who in fact have been on the forefront ukuthi bangancedisi or ukufaka ama-infrastructures ancedisa abantu be-state yona leyo. Singabona ama-states amaningi they have involved i-National Guard, ama-churches, i-administrations lama-cities ukuthi banikeze abantu lokho kubatshengisayo ukuthi i-COVID is not the mark of the beast and all these other conspiracy theories.
Umongameli Biden wathi abantu kumele bahlatshwe ngobunengi ukuze kuthi kusiyafika usuku lwe-independence mhla ka 4 ngenyanga ezayo ilizwe libe selivuliwe. Ubona lokho kungenzeka yini inxa sikhangela abantu asebehlatshiwe okwamanje?
Ama-numbers angikhona kathesi lokhe engathiwa they are on the other side of the charts abafuna ukuthi zibe khona at 70%. Into ehluphayo mnumzana Nkomo is you cannot tell human beings what to do. A lot of times umuntu uzakhetha into afuna ukuyenza ngoba they have the belief ukuthi they have the freedom of rights and the freedom of expression. And siyabona ukuthi amanye ama-communities njengama-Mennonites, ama-Amish and all these other Christian groups vele they've always had a suspicion over i-vaccination le-prenatal care before igciwani le-COVID. So there are a lot of conspiracies plus cultural norms as impede i-success yokuthi umuntu wonke a-vaccinate.
Esigabeni sakho ngapho umi njani umumo, bayahlatshwa yini abantu?
Lapha ngikhona e-Ohio uGovernor uDeWine usefake i-Vax-a-Million competition ukuthi every Wednesday for 5 weeks umuntu oyedwa uzawina $1 million umuntu omdala, then abancane bayawina a scholarship for life. So ngiyabona abantu ngathiwa bayachuchisa ukuhamba kuyohlatshwa either i-Johnson and Johnson le-Pfizer or amanye lawo Moderna for right now. But lati lapha e-Ohio I think we are around 60-something% with the first shot kuphela.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangu-416 belo mkhuhlane lo. Ibandla leMDC liyala ukuveza ukuthi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora lomongameli Mnangagwa bakhulumene emhlanganweni abawenze ngeviki edluleyo. Inkampani yeTrega ithi isadingisisa imbangela yomlilo otshise ifekitali yayo kobulawayo kuthange. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.